sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla zilichomi lanhlanu kumpandula 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje besilethe i-petition number 10 sicela ukuthi ama-organization and all the countries ba-intervene eZimbabwe njengoba kuzovota next year 2018 ukuthi besicela ukuthi indaba yodlame iyehlise abantu bangarethwa abantu bangahlukunyezwa ikakhulu abesimame labantwana.
Abenhlanganiso ye-Women of Justice Arise bayatshengisela besola ukukhahlanyezwa lokudlwengulwa kwabesifazana.
Bakhonatshwa ngosenzekela ukuthela isizo esivoteni kesi. Those will assist us when we've got the dates, the actual dates, esesikhathi sakhona kugrawund. Then we are going to work together and educate people.
I-Commission ekhangelane lezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, iyachasisa ngamalungiselelo ayo okhetho lomnyaka ozayo. Umsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT sengudokotela Thokozani Khuphe ngemva kokugqiba izifundo zakhe ze-PhD. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ye-Women of Justice Arise ebunjwa ngabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala eNgilandi elamuhla batshengisele kulelo lizwe besola ukudlwengulwa kwabesifazana eZimbabwe. Abesifazana laba batshengisele ngokuya emahofisini enhloko kahulumende yakweleBhilithane unkosikazi Theresa May ukuyafikisa ugwalo olulezikhalazo zabo. Kuvika intathelizindaba yethu u-Ezra Chisa Spanda.
Abesifazane behoda bathe besuka lapho baphinde bafora batshengisela emahofisini omele wase-South Africa waseZimbabwe kweleBhilithane besithi kujwayelekile ukuthi ngesikhathi sokhetho abesifazane labantwana bayahlukumezwa ngabosombusazwe njalo badlengulwe yilaba abakhankasayo. Umkhokheli wehoda onguyenjalo wayisungulayo unkosazana Deborah Jani uthi inhloso yokutshengisela kwabo namhlanje yikuba sebesungule umkhankaso wokukhuthaza abosombusazwe ukuthi bavikele abesifazane. Lapho-ke sebesukumele bathatha inyathelo lokuzikhulumela indingeko zabo lokuthi ilungelo labo lilondolozwe hathi ukucindezelwa loba ukuhlukunyezwa ngoba bethethe lelo nyathelo. Omunye njalo obekhona ekutshengisele lokhu unkosazana Madeline Moyo ochisa ukuthi inhlanganiso vele imeleni.
Women of Justice Arise is a organization esupporta abantu besifazana who are here in UK who are suffering through rape and all other domestic violence and also back home eZimbabwe lapho we are from.
Uqhubeke echasisa ukuthi namhlanje batshengisele befoda ngokuthula bezonikeza ugwalo lezikhalazo zabo olwe-petition.
Namhlanje besilethe i-petition number 10 sicela ukuthi ama-organization and all the countries ba-intervene eZimbabwe njengoba kuzovota next year 2018 ukuthi besicela ukuthi indaba yodlame iyehlise abantu bangarethwa abantu bangahlukunyezwa ikakhulu abesimame labantwana ibe sibakhalela kakhulu ukuthi babe nayo i-right yokuvotela which ever party they want to vote for or if bangafuna ukuvota nakhona futhi kubuye kubo.
Uphinde wachaza njalo ukuthi abesifazane baseZimbabwe kumele labo batholise ithuba lokuthi bazikhethele abakufunayo ikakhulu kathesi lapho ilizwe libhekane lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ka-2018 lokudinga amalunga edale lephalamende kanye nomongameli.
Khona lokhu esikubona kusenzakala e-British ma kuvotwa abantu abangomama be-respectwa behlonitshwa yikho esikukhalelayo ukuthi laseZimbabwe kube njalo kube le freedom kungabi le fear. Wonke ama-parties whether i-NDC whether i-ZANU-P F wonke ama-parties kungabi lokuhlukumezwana kwabantu besifazane abangakwazi ukukhuluma ngoba ngeke beze bakhuluma. Incindezelo ikhona sizelwa phezu kwencindezelo. We have brothers and sisters abazalwa through i-rape
esikwazi ukuthi ngesikhathi sekuvuka undo mama bethu babehanjiswa bephiwe nje abo baba barecho ngamasocha kuzala abantwana. That's why we know what is happening in Zimbabwe and sikhalela ukuthi sele ukuthi le nto leyo inde.
Bebekliya becula besethula imibiko emibuthanweni lo wokufola betshengisela abesifazane behotsha besekelwa njalo abezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-RAW abezimbabwe community association lezinye nje inhlanganiso eziningi-ningi bakwenza konke lokho phansi komkhankaso wabasanda kuwusungula ophansi kwesihloko esithi my right to vote not your right to rap ohlose ukukhuthaza ukumiswa kodlame oluqondiswe kwabesifazane besezimbabwe abaphathi kwelizwe langaphandle kwelizwe. Ngimele istudio 7 ngisengilandi ngu-Ezra Chisas Banda.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kukhetho iZimbabwe Electoral Commission itshele umbuthano obukobulawayo namuhla ukuthi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo ayo awokhetho lomnyaka ozayo. Kuvika intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku.
Ubulawayo sephiwe ama-BVR kids angu-110 akhangelelwe ukuthi azabhalisa abantu abafika 444,000. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wokwazisa inhlanganiso ezizimele zodwa kobulawayo lamhlanje. Ekhuluma esemahofisini eZEC, u-District Elections Officer, unkosikazi Sithembiso Khuphe, uthi uhlelo lokubhalisa abafuna ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo luza kwenziwa ngamahlandla amane kobulawayo. Amahlandla lawo azakhangela indawo eziphithizelayo eziqintini zakobulawayo. Unkosikazi Khuphe ugcizelele wathi uhlelo lolu lokubhalisa lukhangelele ukufinyelela abantu abafika inkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi amane lane 444,000 kobulawayo kuphela endaweni zokubhaliswa ezilikhulu lasikhombisa 107.
Will assist us when we put the date, the actual date, it is cast up on the ground. Then we are going to work together and educate people. Usually, we now are saying it's a good thing because we've got roadshows again. Even this time, we are going to have the roadshows.
Ekuzelela ukuthi uhlelo lokubhaliswa luzaqhutshwa kanjani, uProvincial Elections Officer, umnumzana Innocent Ncube, uthi uhlelo lolu lwenzelwa ukuthi kutholakale uluhlu lwamabizo abantu abazavota ngo-2018 olungelabantu abafayo njengalolu oludala, njalo ibizo lomuntu munye ngamunye lizavela endaweni eyodwa yokuvotela.
Izolo simrejistile ana kodwa ke ibizo lakhe lizaphoselwe mbuza uward 1 wembuza ngokuhlala khonapho kobulawayo.
Uhulumende weZimbabwe uqale uhlelo lokupha abantu izithupha kunye lengwalo zokuzalwa phambili kokuba baqale ukubhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubhalisa ukuvota sebelezithupha. Lokhu kuvezwe nguProvincial Registrar unkosikazi Jane Peters emhlanganweni lowo. Abantu ilizwe lonke jikelele bamatasatasa bezama ukuthatha ingwalo eziqondileyo zokuzalwa kumbe izithupha. Kodwa laba abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa bathi lolu hlelo lukahulumende soluzenza engani abantu bebesehluleka ukuthatha amaphepha aqondileyo ngenxa yemali, khona okwehlula abantu kulubandlululo kanye lezindingo eziningi ezifunwa yihofisi yokuthatha amaphepha. IZEC ikhuthaze inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zisebenze kabanzi ekumemethekiseni ilizwi lokubhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula.
Uhlelo lwezemaphandleni kusasa silomlimisi njalo sixoxa ngamalungiselelo okulima.
Umuntu kufanele azilungiselele ukuthi ngalesi sikhathi sesiyangena esikhathini sezulu likuthole usulimile, usugrisile amakhuba, lamaketani, lamajokwe, lamatrekta.
Tiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni kusasa.
Namlela mshweshwe,
namlela nampa bafuke mbula.
Umsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe sengudokotela Thokozani Khuphe. hathi udokotela wokwelapha kodwa udokotela ngoba esegqibe izifundo zakhe ze-PhD. Umakhube ngomunye wamakhulu abafundi abaqede izifundo zabo ekolishini le-University of Zimbabwe namuhla, njalo baphiwa izithupha zabo ngumongameli Robert Mugabe. Umgabe uveze sobala ukuthokoza kwakhe ngokubona uMakhube efika kubanga lokuba ngudokotela, wamqabuza esandleni emenzela amhlophe. Abakubandla leMDC laba kuzana uPF labo baveze ukuthokoza kwabo ngokutshayela uMakhube ihlombe. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo obekhona emkhosini lo ubonakale bobotheka, njalo uphinde wenzela uMakhube amhlophe enkundleni yeTwitter lapho alobe khona ukuthi amhlophe Dr. Thokozani Khuphe, this is your day. Hashtag tholukuthi you've done us proud Makhube. Ithesis yenziwa nguMakhube kucwaningo. Ithesis yenziwa nguMakhube ilesihloko esithi The Informal Sector and Empowerment of Women, a Case Study of Women Retail Traders in Flea Market in Bulawayo, Zimbabwe. Ku live talk lamhlanje sixoxa ngohlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olusungulwe ngumongameli Robert Mugabe eHarare izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kule bomba elidubuke esitimeleni ngesikhathi kuphithizela edolobheni le-London kweleBhilithani namuhla, abantu sebeqede umsebenzi sebephindela emakhaya, kwalimala abantu abangamajume edlula amabili 22. Amapolisa athi abalimeleyo balimale kancane okokuthi impilo zabo kazikho engozini. Athi njalo le imsebenzi yabalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo. Amalunga edale lephalamende kwele Togo aqalise ukuhlaziya udaba lokuthi umongameli kumele ancintise okwamahlandla amangaki ngemva kwamaviki athile abantu balelo lizwe betshengisela besithi bafuna isisekelo sombuso siguqulwe. Umongameli eFaure Nasimbe okhona okwamanje asuke esikhundleni lemuli yakhe. Izizalwane zeZimbabwe seziveze insolo yazo ngohambo lukamongameli Robert Mugabe ekhokhela iqula labantu abangamashumi ayisikhombisa elokuya emhlanganweni omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ngapha eNew York eMelika. Imuli kaMugabe yonke okugoqela umkhwenyana wakhe umzukulu kanye lonkosikazi wakhe labanye ngabanye babantu abakuleli qula kungabalwa abazamendlalela indlela. Kubika uNompumelelo Moyo.
IZimbabwe iphakathi kwezijeziso zomnotho. Umumo wezigaba zonke kwezemali elizweni umi manzonzo. Abantu bathwele nzima ukuba bahole kumbe bathole imali emabhanga. Inengi labantu ezweni alisebenzi, abasebenzayo bahola nzima. Kungalesi simo ke abantu abathi okudanisayo ukuthi ngelanga umuntu oyedwa kuqula eliya eMelika uzaphiwa inkulungwane lengxenye yamadola i-$1,500 ngelanga eyokusebenzisa okwensuku ezilithumi. Uhambo lolu lukhangelele ukuba lendleko yezigidi ezilithumi zamadola i-$10 million, kungabalwa izigidi ezintathu yengozi ayitholayo lapho ephuma ezweni. Izibhedlela azilamithi, intengo yokudla iqansa malanga onke emavinkilini. Inani labantu abathengisayo selisedlula abathengayo. Unkosikazi Zandile Sifelani uthe umgabe ngumuntu ongalazwelo njalo kafanelanga ukubusa.
Kungaba njani esikhathini esinje ukuthi ubaba eke ezithobe sibe ukuthiwa ama-adjustment, fiscal adjustment. Thina ezindlini awusafani, sesiziphethile saziqoqa ngoba sibona ukuthi isimo sibi. Yena njengobaba welizwe kamele ukuthi esitshengisile ukuthi kuyenziwa njani. Ngimi kukhanya ukuthi ngumuntu ongelazwelo labantu, ongelathando labantu. Asiyali njengomongameli ukuthi ubaba umele phume ehambe esebenzeleni ilizwe. Kodwa nxa sokume nje amboni njengani ngubaba osifaneleyo ngoba akalazwelo ngathi.
Olwena amalungelo oluntu, umnumzana Thomas Sithole uthe lokhu utshengisa ukuthi umongameli kaboni umumo osezweni. Abantu balala emabhanga bedinga imali kodwa yena uyayichaphaza.
Kuyasidanisa kakhulu lokho esikuzwayo ukuthi umongameli ugcwalisa indiza yonke ngezihlobo labangani bakhe. Besiyasebenzisa imali eyizigidi nezigidi zamadola, kanti ke lapha ekhaya sibona abantu belala emabhanga imali beyidinga ubusuku lemini bengayitholi. Sibona ngani lokhu kutshengisa ukuthi umongameli umumo khona elizweni kawuboni njalo kala ndaba lawo uma ekuwuthi ukhangele ubengamelanga echaphaze ngale ndlela limali.
Ohlaziya ngezombangazwe umnumzana Nkululeko Chuma uvumelane lo Sithole ethi balokudana ngokuchaphazwa komnotho welizwe, abantwana belamba bengayi ezikolo kodwa kube lemali edlaliswayo iphiwa imuli kamgabe.
Uhambo lolu olukamongameli olukhanya luchabalalisa umnotho welizwe kuyasidanisa ngoba sisesigabeni lapho umnotho welizwe uyaphansi, abantwana bengayi ezikolweni, ezibhedlela ongelamithi ungelani, yonke into ingekho. Kodwa bese kuyatholakala labo bantu bephiwa leyo mali futhi beyiphiwa i-cash, iyimali i-US dollar emabhanga kungela mali, abantu belala emabhanga kodwa labo bantu bevuka bephiwe leyo mali engako. Kuyasithelulaka, kuyasicunula, sesibona lo 2018 siphuzile ukuthi sikhiphe lo muntu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Andrew Nyoni uthe okunje akuvumakali ngoba ilizwe limi kubi kwezomnotho.
Sitho okunje akuvumakali uma sikhangele i-liquidity crunch lesibhekene layo eZimbabwe. Imali ekambe efika izigidi ibisiyadlaliswa ngaphandle kwelizwe, lokhu yiko kubhidliza umnotho ongaphezu kwamandla wonke. Sithi akumiswa
manje iZimbabwe ayila mali enye yalo sibili. Abantu basebenzisa ama bond note imali zamanye amazwe ezibalisa idola leMelika, ipula leBotswana, leRand leSouth Africa yizo imali ezisebenzayo. Ibond note alitholakali emabhanga, abantu batshona befolele belinde ukuthi mhlawumbe engaba khona ozogcinisa imali labo bathole, kodwa inengi labantu alisagcinisi imali emabhanga. Ukuya labantu abangamachumi ayisikhombisa eMelika kucunule inengi labantu. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lebengotshikilo bhanqa 1-1 lele Zambia lamhla emdlalweni wespaya sika Group A kumncintiswano weCOSAFA Women's Championships oqhutshelwa eZimbabwe kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZambia elaziwa ngegama elithi Shipolopolo yile liqale ukuhlohla ngesandla lokuqala elomdlalo, njalo lihlohlelwe nguPapra Banda, wathi iqembu leMaitorias lilinganiselwe ngumgadli uRuthendo Makore ngesandla lesibili. UMakore uselitshayele emambuleni kahlanu kwimidlalo emibili njengoba emdlalweni wokuqala mhla kusungulwa limidlalo yohlohlekane lapho iqembu leZimbabwe linqoba eleMadagascar ngefokanya. Uselitshayele kaningi emambuleni ngumgadli welizwe leMalawi uTabita Chawinga, yena uselamagoli ayisikhombisa. UChawinga uhlohlekane emdlalweni weqembu lakhe leMadagascar namhla ekuseni lapho iqembu leMalawi linqobe khona nge-6-3, ikanti emdlalweni wokuqala ngolwesithathu uhlohle kathathu benqotshwa nge-6-3 liqembu leZambia. Umqeqeshi weqembu leZimbabwe uSithethelelo Kwinji 15 Spanda ukuthi bayemukele impumela yomdlalo wanamhla loba nje amathuba okunqoba abekhona.
Sidlale kuhle ngehlandla lesibili, yikho bekuthi sikwanise ukuthi senze sithole ibhola ukuze kothele indlela ibhola ngoba vele second half besibe sesiyasine yabo. So ngathi I'm very happy. The results bebona ngani ibise considering iwe considering how balanced the game was, but the second half ubona ngathi thina
iqembu leZimbabwe lele Zambia alingene ngemiklomelo wonke le miklomelo emine, kuthi eleMalawi lile miklomelo emithathu, ikanti eleMadagascar lila mklomelo. Iqembu leZimbabwe lizadlala leMalawi ngesonto enkundleni eluveve ngehola lesibili emini, ikanti ngesikhathi esifanayo iqembu leZambia lizabe lidlala leMadagascar enkundleni eBarber Fields. Amaqembu afakwe kuzibaya ezintathu, njalo lawa azaphutha imidlalo ephezu kwengalane yemiklomelo yiwo azadlulela kwisigaba esilandelayo ndawonye leqembu elizaphutha lisendaweni yesibili, kodwa elizabe lile miklomelo eminingi kulamanye akusimo esifanayo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba loStango loNongoma bephethe idlalate labo lakuqala elilesihloko esithi Thatha. Idlalate leli lilengoma ezilichumi eziqoqwe ngezinga laphezulu okwamagama, ngeke watsho ukuthi ababili laba ngabahlabeleli abasacathulayo. USitango uyaziqumbaqumba imbambo zikaSathane kuthi intombi yakogodlwayo uNongoma phela, laye abuye ayihlakaze imbira beso kuyaphuma uluju lwangempela. Abanengi mhlawumbe liyazibuza ukuthi kahle kahle ngubani uStango loNongoma.
USitango loNongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika, umculo ohlanganisa i-acoustic guitar le-instrument yethu yase-Africa imbira.
Ontanga abaningi kulezi nsuku bagijima ngehouse labo hip-hop, lina kungani likhethe imbira?
Besifisa ukuthi sibe lento ehlukile ezenza ukuthi abantu bathinteke emoyeni lengqondweni, ibe yinto yokuthi asonto nje ephelele emoyeni kumbe ejwayelekile nje edlulayo. Besenza umculo lo ukuthi ube umculo olesintu othinta impilo zabantu nje.
Nize kuwe Stango, lise-South Africa sikhuluma nje, lilama-shows khona ngapho kumbe livakatshile nje?
Lapha sisemzansi lapha silungiselela ukuya phesheya.
Akusichazisele ngama-shows enu aphesheya la.
Ama-shows ethu la aphesheya, mbona ikhalenda yethu yonke nje ikhona ku-internet iyatholakala nje.
Ababili laba balamagigi ngenyanga ezayo emazweni agoqela eSlovakia, eAustria kanye leGermany. Ikhuluma ngani kulingo?
Ikhuluma ngokuthi uyabona nxa uyabusenza into kufuze ube lokuhlakanipha okungaphezulu kwabantu nje abathambelayo, So yiso isambulo leso okufuze ukuthi sibe phakathi komuntu nomuntu sesibubonile thina like ku society everywhere ukuthi ngakho ngalasambulo into athambi kahle nje.
Ilotshe ngubani lingoma ngusitango ngunongoma.
Ingoma thina sizloba sibabili ngoba okwenzakalayo usuka kube le idea and then leyo idea iyadevelopha phakathi kwethu sobabili siyidevelopha size siyiphushe sibabili.
Kukhanya bugxilile ubudlelwano benu, yikuzwisisana kuphela kwezomculo kumbe kukhona okunye okukhona?
Hayi, ntungabili. Yazi ukuthi ezinye izinto izivele ezidalwe izindlela eziyo yona ngakho engakutsho nje mina ukuthi mina lo sitango sisebenzisana kahle kakhulu kikho konke nje esebenzisana kikho.
Hayi, olendlebe uzwile khonapho. Ezinye ingoma ezikudlala teleli zigoqela u Keep Moving, phezu konke lo obulawayo. Stango lonongoma bekukuhle kubalani kuhlelo. Umnandi umculo wenu liqhubeke lisenza okuhle njalo liyabahlabelela mpela belungu khona le e-Europe.
Siyabonga ntungamili labalaleli abakwaziyo bangasithola ku-Facebook page yethu, abanye ku-Twitter, abaningi sizahlangana e-Europe noma kuphi lapho esizobe sishaya khona. Ikhasi lethu le-Facebook nguStango and Longoma, ku-Twitter nguStangoma ZW. Siyabonga.
Can you not hear the voice in the distance? Calling from the mountain.
Sabela kamnandike lapho uStango lo nongoma uyabukeka umsebenzi wenu uStango lo nongoma liqhubeke impela lihlabela kuproducer wabo uRamadu uqhubeke lawe usiphethe khona apho esidukweni Ramadu uyabukeka impela umculo wenu ukuze qhiba ke sikhangele ebezihamba phambili. Abenhlanganiso ye-Women of Justice Arise bayatshengisela besola ukudlwengulwa kwabesifazana. Unkosazana Thokozani Khuphe sengudokotela, hathi udokotela okwelapha kodwa ngoba segqibe izifundo ze-PhD. Olibhalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.